Endabeni zethu lamhlanje lilo Gift Dube. Inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi imali yohlobo lwama-bond notes kayincedi lutho eZimbabwe. Intatheli zindaba zinanza usuku lwe-World Press Freedom Day. Inhlanganiso ye-Economic Forum yenza umhlangano omkhulu kwele-South Africa. Lamhla umsakazi we-VOA Studio 7 uzabe ulethulela ebulenjini be-intanethi lokuzilibazisa okwenzakala emakolijini emfundo ephezulu eMelika alezifundi ezivela phandle kwelizwe. Sizabe silengcwadi ezivela emakolijini ezizabe zikhuluma ngalokhu. Kulaziduku uhlelo lwezizalo zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sizabe sixoxa ngalabo ababuyela ekhaya bafike bevule amakampani kumbe bangene kwezombusazwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6065-1546-0 laku 13860 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.